Sokuyizika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Namukela ku Studio 7 ngesonto mhlaka 19 kuLwezi 2023 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje ibandla le-CCC lithi lizaphindela imithethwandaba kusasa lapho eliphikisa ilungelo likamnumzana Sengezo Chabango ozithi ngunobhala jikelele waleli bandla elokuxotshisa amalunga e-CCC ePhalamende, Senate lakuma-Council esithi awakhethwanga ngemfanelo.
I-challenge vele ekhona kathesi ukuthi ngubani i-CCC ngoba i-CCC ngendlela osokufakwa ngayo kukhanya ngani ngu-president kuphela.
Umteni kamoyi uRaman Gumbo obekwe izolo emathuneni e-Ladystand i-symmetric obulawayo uthi impilo iza kuba lukhuni engasekho.
Ngizizwa sengi-right, ngizizwa sengithabile, sengikhululekile. Asoze ngithole elinye ithuba lokubonga indlela ubaba wami angenzela yona.
Idolobho lakobulawayo seliqoqe umhlangano omkhulu kwele South Africa kuyona le iviki wokuhuga osomabhizinisi ukuthi betshale imali yabo kunhlelo zokuthuthukisa leli dolobho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Idolobho lakobulawayo lithi seliqoqe umhlangano omkhulu kwele South Africa kuyona le iviki okuhuga osomabhizinisi ukuthi betshale imali yabo kunhlelo zokuthuthukisa leli dolobho. Umeya wedolobho lakobulawayo umnumzana David Coulthard ozachasisela lomhlangano inhlelo zakobulawayo ulobe enkundleni yebulenjini lamhla ukuthi umhlangano lo uqoqwe kwele South Africa ngoba yikho lapho kulabo somabhizinisi abaningi asebetshengise ukuzimisela ukusebenza le dolobho lakobulawayo. Ibandla le-Citizens Coalition for Change likhangelele ukuphindela imithethwandaba kusasa lapho eliphikisa ilungelo likamnumzana Sengezo Chabang ozithi ngunobhala jikelele elokuxotshisa amalunga e-CCC ePhalamende, Senate lakuma-Council esithi awakhethwanga ngemfanelo. Igqwetha elimele umnumzana Chabango umnumzana Ngqobani Sithole uchasisa kabanzi ngodaba olukhangelelwe ukuhlafuna kusasa lokunye okuphathelane lalo.
Kulamalunga awe-party ye-CCC aqotshwe yi-CCC isebenzisa u-Secretary General wayo uSengezo Chabango. Amalunga la ahamba enkantolo esithi wona afuna ukuthi abuyele. Amalunga la athe efikile enkantolo, inkantolo ephakeme eseyalali yalichitha lolo daba. Basebe aphila besiya e-Supreme Court. Thina lo Sengezo Chabango njengamadoda ke besichallenger abantu labantu ukuthi i-CCC ibaqothile njalo bona ukuthi bengakhulumi nge-CCC bephonga ukuthi ngamalunga e-CCC yona i-CCC iyithulele akubancedisi. Ngakho-ke kwasokufika esikhathini sokuthi inkundla ephakeme yavumelana lathi lachitha lelo daba. But sebehambile e-Supreme Court iyangena mhlaka 1 December. Just fast forward. I-CCC yazobuya yona isithi no i-CCC njalo ethi uSengezo kayimazi as a member. Kodwa i-CCC leyo ebuyileyo sine problem layo ngoba ngumuntu othi yena uyi-CCC ebuya lencwadi athi ibhalwe ngu-president we-CCC uChamisa. Ngakho thina sasesibuza ukuthi kanti nxa incwadi leyo esithi i-resolution ibhalwe nguChamisa kwaye uChamisa engabuyi enkantolo kumbe afake i-affidavit ngoba yabe sokufanana lokuthi siyamnyeya esithi yi-hearsay. Ngakho-ke yona le indaba yindaba ezangena nje kusasa yes ngo-2 High Court yaRara.
Libona luqhubeka njani udaba lolu?
Lelo bufakazi obuqinileyo yini kwelenu icele?
We are very confident ukuthi sizaphumelela ngoba ngendlela esikubamba ngayo sibamba ngobunono obuphezulu. I-challenge vele ekhona kathesi ukuthi ngubani i-TCC ngoba i-TCC ngendlela osokufakwa ngayo ukukhanya ngani ngupresident kuphela. Any other person usefana nje njengesithuko ukuthi ngakade ku-TCC sokumele ukuthi upresident athi ukuthi namhla uku-TCC kumbe kusasa kawukho. Isitshintshile linto le. Wonke umuntu has lost ama-positions, wonke umuntu has lost i-membership. Into ezama ukulungiswa lapha ngubaba uJabang. Kulezinye izindaba ezesifayiliwe zezingathi zingathi ziba lihlekana. Wonke umuntu sekwazi ukuthi abuye athi kusengezwe lawo somember, lawo somember. Kule problem ephathini kodwa we hope ukuthi iphathi izahlala phansi kulungisise ngoba kuqakathekile khonoko. Ama-cases akhona ayafayilwa, asefayiliwe sijila lawo. Sicabangele ukuthi kusiyabamba amaviki amabili, ama-agent applications esiqetshe ngawo, sesidila la ngasamayinisi angathi azathatha sona isikhathi esingathi side. Akuncedi ukuthi abantu bebe besithi wena uthunywe yilokhu, wena uthunywe yilokhuyana, wena uyizani, wena uyini, wena uyini, kuyukuthi kule problem abantu abayaziyo efuze ilungisiswe. That is not going to assist anyone.
Lo umnumzana Ngqobani sithole iqwetha elimela umnumzana Sengezo Tshabangu ozibiza ngokuthi ngonobhala jikelele we-CCC sixoxelaye ekobulawayo. Siphinde saxoxa lo Nkosazana Sithabile Mlilo, ilunga le-CCC ongomunye wabaxotshiswa ngumnumzana Tshabangu edalela ePhalamende emele isigaba sakobulawayo kuhlandla lwabesifazana ePhalamende.
Ngiyaphonguba yinto eyasimangalisa sonke ukuthi khona siyaphonga izivuka nje ekuseni sokuthi akhona selixoshwa ngumuntu oziphela nge-interim SG. Yinto emangalisayo kakhulu ukuthi kathi yena interim SG ubengaphi elalongi izinto nxa kade sithi ziyayonakala because bemele ukuthi phela erezi i-alarm njenge-interim SG.
Ngezinye indlela lilokhe ligcizelela ukuthi ngempela alimazi umnumzana Tshabangu kubandlaleni.
Ebandleni lelingakhangela lizabona ukuthi khona bekunabantu abathiwa khona ama-cluster leaders and then ama-cluster leaders kube lama-first members and then kube lama-fit champions. Nale ke abantu sebenze labo sihambayo ekhethweni ngemele ka-23 August 2023 njengebandla besikwazi ukuthi ayibandla lethu alikalihlale phansi ukuthi khona sibone ukuthi khona bengalungisa njani ekukhethweleni besikhangelela ukuthi njengebase sihambele ekhethweni loli abantu bezahlala phansi zelungise-ke lokho kwabo ukuthi zilungise kukeke nasezimeni kuyabutshwalane lokhu kwedikhala ngakho ungayena esikhona le ulilunga lethu ehlale phansi elungise lathi kuthi asinje sihambe soso singahamba sithi ngiyabona ukuthi ibe ibandla lethu liphumelela linjalo.
Lo Nkosazana Sithabile Mlilo, ilunga lebandla le-CCC esixoxelaye ekobulawayo. Umdeni kamoyi uRaman Gumbo obekwe izolo emathuneni eLady Stanley Cemetery kobulawayo uthi impilo iza kuba lukhuni engasekho. URaman obengumqeqeshi wezenguqu olodumo olukhulu ubhubhele esibhedlela seFrancistown eBotswana ngemva kokugula okwesikhatshana mhlaka-10 kuyonale inyanga. Umngcwabo lo ubulamakhulu lamakhulu abantu kuhlanganisela abezenguqu, ingatsha zikahulumende kunye labasekeli balomdlalo. Kubika intatheli izindaba iStudio 7 uEzra Chisa Svanda.
Unkosikazi kaRaman uVirginia Gumbo ongumfundisi ebandleni lakhe eBotswana uthi usazama ukuzwisisa ngesehlakalo sokufa komyeni wakhe.
It's really a tough moment. It's a tough moment. I'm here to do a reset of my mind. The events that happened in this past week. Ngibonge kakhulu uthando kuyaduduza nxa ulahlekelwe usuthola ukuthi abantu balothando olungaka.
Indodana kaGumbo yakuqala ubukhosi ithi iduduzwe ukubona abantu abaningi okwesabekayo bezokhalela uyise.
Ngiyabonga, ngizizwa sengi-right, ngizizwa sengithabile sengikhululekile. Asoze ngithole elinye ithuba lokubonga ngoba indlela ubaba wami angenzela yona.
Omunye umdlali wezenguqu owadlala lo Roma Gqumbo kwe-Highlanders la uqembu lesizwe u-Alexander the Cool Ruler Maseko uthi kuhlungu ubhubha kukaMr Cash. Elinye njalo igama lokudlala likaRaman.
Silahlekelwe mfowethu, silahlekelwe too much. We lost a very, very serious hero. Umuntu obe nguye kade ngaguqula izinto eziningi for the youngsters and for all the other players like abafana lathi esadlala nabo.
Amazwi kaMaseko agcizelwa ngo-Amin Somapiri kwaye umngane kaRaman njalo badlala bonke kubhoso.
Ngizwe ubuhlungu kakhulu, I'm loss of words. Ngikhuluma ngomngane wami, he was my best friend. He was a brother to me. I can't believe ukuthi uRaman namdlala sekho. Ngiyakhuleka lokukhuluma ukuthi ngathi because nguye umuntu okade ngingane wami ekade ngisiya naye ama-deepest secrets ami.
Omunye umdlali wenguqu waba lodumo eqeqesha ngumuyi uRaman Gqumbo uzenzo zemuramoyo uthi ura ube nguyise.
Wayengasokhotha kuphela egrawundi, ngayikhotha even laphandle empilweni zethu. Lahlekelewe kakhulu, sijabulile kakhulu, especially in class of 98. Sibuhlungu kakhulu.
Oqeqesha kweleBotswana njalo wasebenza engumseli kaRaman Gqumbo uMandla Mpofu uncoma iqhawe lenguqu.
Sesiliphekezela iqhawe. Into engayithabela nje ukuthi i-knowledge yakhe yonke ayelakho ukuthinta yena wakhe. Sizosala sosebenza.
Inhlanzo yezenguqu emhlabeni wonke jikelele eFIFA yethule umbiko wenduduzo kumuleko Gqumbo uRosemary Mgasa weziFA Normalization Committee uthi laye udabukile.
Siyabonga uNkulunkulu ngesikhathi asinika kona uRaman. Lala kahle, siza kukhumbula your legacy that you left. We always cherish it.
UGqumbo wadlala eHighlanders liqembu lesizwe lamaWarriors wabuya wabe ngumholi wamaqembu la njalo usebenze lamaqembu ezenguqu amaningi atshiyeneyo kwele Zimbabwe, Malawi, South Africa leBotswana. Ubhubha kwakhe kudabule umdeni wakwaGqumbo labantu abaningi. Uhulumende weZimbabwe uncelise kwindleko zemva kaRaman Gqumbo. URush ebeneminyaka engamathuma esithupha njalo uncwatshe ngelanga azalwa ngalo emangcwabeni eLady Stanley kobulawayo izolo. Himalaya Studio 7 ngobulawayo igama lami Ezra Jesus Bane.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, inhlanganiso ebona ngezempilakahle emhlabeni jikelele eWorld Health Organization ithi abantwana abedlula amathumi amathathu lanye i-31 abagulayo njalo abazalwa isikhathi sabo singakafiki ama-premature sebesusiwe esibhedlela seShifa eGaza njalo sebethwalelwe esibhedlela esiseGibhithe lamuhla. Amabutho e-Israel ahlasele isibhedlela lesi ngeviki edluleyo kumpi esaqhubeka phakathi kwele Israel lele butho leHamas. Amalunga enhlanganiso ye-WHO ahlole isibhedlela seShifa izolo njalo athi sesibhidleke kakhulu. Kusenjalo abe-Palestine ababili babulewe izolo ebusuku empinile. Amabutho e-Israel aze ahlasele e-West Bank kulelo lizwe.
Sigcina masiko
wethu,
owenze
isizwe.
Sigcina masiko wethu.
Namhlanje kweziphathelane lamasiko sixoxalo nkosazana Lilian Dube othole izicoco ezimbili ezokumhlonipha emsebenzini wakhe wokuqeqesha abantwana besikolo seMabhokojwane Primary School ngemigido yesintu kunhlanganiso yeMathebelele Cultural Awards.
So esasikolo ngisabantwana besikolo abagida i-traditional dance engibatrainayo ukuthi bagide imigido etshiyeneyo etholakala kwele Zimbabwe nakomakhelwane abanjengeBotswana. Besila umgido oweTswana wethuthuba oyi-1 lamanye ama-traditional dances atholakala eMathebeleland leMzimbabwe jikelele. Esami ngesokuthi ngibe ngu-best trainer obetrainer khona lapho i-traditional dance. ukuthi ngitrene abanjono kulabo abanye bonke, so yikho okungenza ngathola.
Selake lanqoba yini kwenye imincintiswano eselaphatheka kuyo?
Ah, sesanqoba kanenge. I think from 2017 ngikhalisa i-traditional dance emabhokotwana. Sesike sahamba ku-national kabili i-province sesibambe kanenge. Lanxa besidliwa ku-provincials but besifika kuma-provincial competitions.
Kahle kahle kuyini okukunika umfutho wokuthi ufundise abantwana imigido le? Kungani waba lokuyikhwabitha?
I think okunye okwangenza ngayikhwabitha ukuthi like ngathesi esintwini yabona ukuthi abantwana basawazi amasiko, mbona ukuthi abantwana baselanhlonipho, abaselambeko, ngoba basakwazi vele ukuthi ekadeni kwakuvele senziwani. Njalo la masiko ethu asalandelwa ngendlela ayilandelwa ngayo. Ezinye izinto sezisonakala nje mahlayana. Nganika nje example seduzane njengezulu, izulu kalifani kanjengakekadeni lalikwenza. Kungenxa mhlawumbe yokuthi abantu abasalandeli amasiko, but abantu mbona ngani singabukela emasikweni ethu akudala sasivele siyikho khona. Mbona ngani abantwana labo bangaba lenhlonipho, babe lembeko, babekwazi vele ukuthi kumele kenzeni, kungabi lalokhu esibabona bekwenza behlala ezitaradini yazi benatha nalabo njengulani. Yazi kunzima.
Ngezinye indlela liyabafundisa la masiko, bawamukela njani?
Sebe sibatshela ukuthi umgido lo wawugidwa ku-10 ugidelwani. Kunezinto zangikhona kulama-artifacts angisho ayachiwa ukuthi lawa nga-1 lakhu ngo-1. Like umgido webiza, umgido wehosana, they know ukuthi kumele ugidwe nxa usayacelwa izulu. Kule mgido eyenzakala nxa uvuma. Labafana lamankazana nje bayakuthakazelela kakhulu, babe bebaningi kulo ukuthi baye befisa ukuthi ngabe ngibathatha bebaningi kodwa kuyabe kungavumi. So lami ngiyabe ngithatha nje ixeka ihlekana nje lilingeneyo.
Lifuna ukuqhubeka lize liyefika ngaphi ngemgido yenu?
Ukuthi thina nje siseprimary ngisho, kodwa abaningi ebengibe labo abanye from 2017 bakhona sebengenile kwamanye amaqembu labo abeyenza izomgido zembube, abeyenza entertainment lani, labo asebekuthethe kungumsebenzi yabo esebeyenza. Kunabanye abantwana sula abafana i-5 asebekwenza khona lokhu sabangena kwamanye amaqembu.
Wasebeziphilisa ngapho?
Sebeziphilisa ngapho.
Ungatshiyela abalaleli ingcazelo mhlawumbe abanye sebelibele ukuthi umgido onje ngowani njalo ukhatshwa ingoma enjani?
Sana siyabe sihlabela ingoma sebe bayebecela izulu. Ibhiza lalo liseduzane liyaligidwa ngabobaba ikakhulu. Ihosana kakhulu kudala ivele igidwa ngabomama. Lalena enye imbakhumba. Imbakhumba ngumgido ikakhulu ugidelwa esishoneni, kodwa uyabe ugidwa ngesikhathi nxa abantu sebeqedile ukuvuna. Isitshitsha siyagidwa kuyikhathi naxa lithethela lalapho bayafika.
Lo nkosazana Lilian Dube, ingcwethi kwezemigido yesintu osanda ukwamukela isicoco kunhlanganiso yeMathebeleland Cultural Awards ngesizwe ezesiKristu.
Lamukela kuhlelo kuselela umoya igama ngutungamile Nkomo. Namhlanje silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Uswathelene mfundisi
ngeviki elelileyo bathandekayo benkosi njebasehlanga yaloko olunye uhlelo lukavuselelwa umoya sikhangele ngokuloba kukaluka chapter 11 ivesi lika-11 lika-4. Nxa bekhona abangazange babe lethuba lokuzwa ukuthi indaba leyo ithini, sizathi ngokuphangisa nje sibuye sibale khonapho ukuthi sihambe nini ndawonye. Luka isahluko ngesika-11 ivesi lika-11 siyakubona kufundeka kanje: ngimuphi yini onguyise oyakuthi nxa indodana icela inhlanzi ayinike inyoka esikhundleni senhlanzi? Khwero, uma icela iqanda ayinike ufezela na? Sikhulumile ke ngesikhathi esedluleyo labo ebehlana khona, sikhuluma ngokwenzakala emndenini ukuthi abazali kabalaleli izicelo lezikhalazo zabantwana. Nxa besenelisa kuyinto enhle kababenzeli, xa kuyinto engathi iyabasinda iyabaxaka ingaphezu kwamandla abo, kababaphendule ngendlela etshengisela ukuthi bazwile njalo bayabaqakathekisa abantu babo. Bangabachaphazi ngisho inkulumo. Lokhu abanye babethi nxa abantwana becela abantwana baphendule ngenhlamba. UJesu mhlawumbe unyekhuma ngakho. Namhlanje besifundo ngithanda ukuthi besiselule sisikhangele kabanzi ngempilo esiziphilayo emphakathini. Lapho esihlezi ngakhona sihleli labasikhokhelayo abangathi bangabazali bangabaphathi bezigaba ngendlela ezishiyeneyo. Waba ngaba ngosobhuku babe ngobhizinisi mina balezikhundla ezinkulu bonke nje bona abantu okhansila member of parliament sethu nabo abaphathi bentambo zikahulumende naye uhulumende ngokwakhe bakhangelelwe ukuthi benzele abantu izinto abazicelayo kungakhathalekile ukuthi lezo zinto ziphuma ezikhwameni zabo okunye kuyabe kuvela uhulumende okunye kuyabe kuvela kulabo abalenhliziyo yokusiza. Kodwa engikuthanda kakhulu ileli gama ukuthi labo bantwana nxa becela inhlanzi, inhlanzi ngayifanisa lokuphila izinto ezibaphilisayo. Nxa abantu bedinga ukuphila kubo abaholi laba esingathi bafana laboyise, kabenzelwe lokho okuzabenza ukuthi baphile kahle, bangazi bahlukunyezwa. Njengoba uJesu esitsho ethi kambe umzali opheleleyo umntwana angathi ecela inhlanzi amnike inyoka. Kodwa siyakubona phakathi kwempilo zethu bakhona abaholi labakhokheli endaweni ukuthi banike abantu inhlanzi babanika inyoka. Yiko okukhathazayo khona lokho. Kuze kuthi lanxa bekhalaza ngezinto ezisemehlweni abantu ezibonakala bakhalaza ngezigolani, bakhalaza ngemigwaqo, bakhalaza ngezikolo, ezibhedlela, bakhalaza ngakho konke abantu kubona labo ababakhangeleleyo ukuthi babahole kahle. Kanti-ke abanye impendulo zabo lokwenza kwabo uyazibonela nje ukuthi laba abantu bacela inhlanzi yebo bafuna ukuphila, kodwa laba ababaholayo babanika inyuka. Abantu bacela ukubana labo baphiwe into ezimnandi, labo kungafananisa leqanda kodwa ayiphiwa inkume kuthiwe kayinhle. Lokho kuba isiqalekiso kuyisinengiso kuNkulunkulu. UNkulunkulu uthi lina baholi, lina bakhokheli eliphethe lapho elingabe liphethe ngakhona, ake lilalele ukuthi abantu bakhala ngani. Linganambethi lodwa leyo nhlanzi bona baphiwa inyuka lenkume, akusebenzi njalo. UNkulunkulu akakuthandi lokho. Asikhulekele Baba Thixo engcwele, sicela laba abasiphetheyo xa sikhalaza kubo basizwe, basilalele nezikhalazo zethu. UJesu siyakhuleka. Amen.
Sibonge ke umfundisi Thandeko Zinhle Mkandla ngohlelo Vuselela Umoya. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga uNtungameli kesizwe ezabatsha.
Siyalamukela kuhlelo lwabatsha, igama lami nguTabaka Ncube. Namhlanje kuhlelo lwabatsha sixoxa lonkosazana Mhlelo Sizo Ncube oqhuba umsebenzi wokupheka. Unkosazana Ncube unesikolo njalo esifundisa ukupheka eseSchool of Food Africa esifundisa abantu eHarare kanye lakoBulawayo.
I-gastrotourism yi-experience ehlose ukukholisisa izivakashi zakuleli kunye lezemazweni omhlaba wonke jikelele ezithakazelela ukuzwisisa ezamasiko. Kuhlanganelwe ukudla okushiyashiyeneyo ikakhulu okomgangatho ophezulu, what we call indigenous food, okwakithi kuchadiswe lokudla okomhlaba wonke jikelele njalo okushiyashiyeneyo emazweni esengengahamba ngafunda kiwo.
Ekuqaleni i-Global Village Chef's Table inhloso yenu ngeyani?
I-Global Village Chef's Table is an exclusive platform ehlose ukubukisa nokubonakalisa ubuhle belizwe lakithi, ubunandi bokudla kwakithi esikuthi khona i-indigenous cuisine, kuchadiswe lokwamazwe nentshonalanga lasempumalanga, American cuisine, European cuisine, Asian cuisine, phakathi kwamanye ama-cuisine. Esikufunayo ukuthi abantu bakwazi ukuxhumanisa ukudla lamasiko, babe lenzwisiso yokuthi njengoluntu umhlaba ufana le village. Njalo siyakwazi ukuthi sithole ukuthula nokuzwana nokuthandana sisebenzisa ukudla.
Kuyini okwawenza ukuthi ukhethe lo msebenzi phakathi kweminye imisebenzi yonke?
Mina ngazala ngincane kakhulu esikhini esilungu i-teenage motherhood. Ubunzima engahlangana labo yibo bangifuqayo ukuthi ngizithuthukise kwezemfundo ephathelane lo msebenzi wezandla. Ngakho-ke ngahamba emhlahlandlela ngathola kuvuleke ithuba le-apprenticeship in culinary arts. Nga-apply ake ngimhlashe enkulu ngabizwa e-Victoria Falls Safari Lodge for interview. Ekuhambeni kwami nagada ibhasi eyayigcwele abelungu abavela emazweni ashiyeshiyeneyo omhlaba. Ngathola ithuba lokuxoxaxoxa labo ngananzela ukuthi yiyo le nto engiyithandayo. Xa ngingathola ithuba lokuthi ngifunde ngifike la okulezi nto ezinje khona ngajabula kakhulu. Ngimhlashe enkulu ngaphumelela kwi-interview yami ngafunda e-School of Hospitality and Tourism koBulawayo ngaqeqesha. Yikho ke ekusebenzeni ngazimisela ukuthi ngizaba lebhizimusi elizathuthukisa abantu ngokupheka. Manje ngiyumqondisi wesikolo se-School of Food Africa.
Ungathini kwabasakhulayo abathi bona balothando lokuthi benza umsebenzi wokupheka njalo bayawenelisa kodwa belokuthandabuza okokuthi kungaba ngumsebenzi ongabaphilisa na?
Mina ngiyintombazana yasemakhaya, ngokobhekele emakhaya eKhethi. Number 39. Ngangingakhangelelanga ukuthi ngala ngivela khona ngahamba isibanga esingaka empilweni. Ukupheka kwangitshintshela impilo, kwangisiza ngaqala i-business lami lokufundisa abanye ukuthi ukupheka kuyakwazi ukuthi kujoyine. Sengahamba amazwe ngathola ithuba lami ngalokho engikwenzayo, ngafunda e-America Mandela Washington Fellowship, eyangivula amehlo ngananzelela ukuthi hayi nami ngingancedisa abanye abafisa ukuzithuthukisa ngokupheka. Manje ngiqondisa isikolo sokupheka okuthiwa i-School of Food Africa, abafuna ukulolonga amasizo abo okupheka, befuna ukuzibaqala amabhizinisi okupheka, bebadinga imisebenzi endaweni ezibhatala imali ehle xaxa, kumbe abafuna ukulondoloza impilakahle yabo ngokudla, bangabuya e-School of Food Africa ibafundise.
Kusigaba sabatsha namhlanje besixoxa lonkosazana Mhlela Usizo Ncube oqhuba umsebenzi wokupheka njalo engumqondisi wesikolo sokupheka ese-School of Food Africa esifundisa abantu eHarare kanye lakoBulawayo. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo olivalelisayo nguThabo Kancube.
Siyabonga Taboka. Iqembu lesizwe elama Warriors namhlanje lithole umklomelo walo wesibili eRwanda kumkhankaso wokudinga amaqembu azabuya phatheka kumncintiswano wezizwe zomhlaba ngomnyaka ka-2023. Intatheli zindaba yethu zemidlalo uJoseph Njanji usethulela lolu daba.
Iqembu leZimbabwe libe ngutshikile obhanqa 1-1 leli Nigeria emdlalweni oqhutshelwe enkundleni yehuye elizweni leRwanda namhla emini. Ohlohlele iqembu leZimbabwe nguKnowledge Musona ngehlandla lakuqala ilo mdlalo kuthiye leNigeria lilinganiselwe nguKelechi Iheanacho ngehlandla lesibili lo mdlalo. Limpumela ithiye omabili amaqembu elemiklomelo emibili iqembu ngalinye njengoba leZimbabwe libe ngutshikile obhanqa 0-0 leli Rwanda emdlalweni walo wakuqala, kuthiye leNigeria lona libe ngutshikile obhanqa 1-1 leli Lesotho ngosuku lokuqala olomkhankaso. IZimbabwe leNigeria zikusuka sika Group C ndawonye leBenin, leSotho kanye leSouth Africa. Iqembu elizaphutsha imidlalo lihlezi phezu kwengalane yilo elizahle lithole ilungelo lokuyadlala kumncintiswano wezizwe zomhlaba ozaqoqwa ngamazwe abalisayo leCanada, iMexico kanye leUnited States ngomnyaka ka-2026. Iqembu leSouth Africa yilo elihlezi phezu kwengalane ngemva kokunqoba elikwenze leBenin nge-2-1 ngomgqibelo. Ngolwesibili iqembu leSotho lizadlala leBenin, kuthi leRwanda lizadlala leSouth Africa. Kolunye udaba olumelana lomdlalo uqube kule midlalo emibili namhla yesigaba seKasilaga Premier Soccer League yona iphele kanje. Iqembu leManchester Diamonds linqobele iHighlanders nge-2-0 ngaseGibo, ukuthi leRenters litshaye leBulawayo Chiefs nge-1-0 ngaseNational Sports Stadium. Ngiyimele iStudio 7 koBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji olivalelisayo. Yimi uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.